usuku lolu lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Resilience, Progress and Solidarity under an Environment of Sanctions. Akulamcimbi kaZulu oqoqo namuhla kusesatshwa ukuthi abantu bangathapha igcikwane le-COVID-19. Kube lo mcimbi wezemiculo izolo obekulabaculi abedlula amashumi amathathu abahlabele ingoma ezitshiyeneyo ebeziphuma kumabonakude owe-ZBC. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Philippe Nyusi wethule umbiko lamuhla esithi kumele izijeziso zenotho lezi zesulwe ngoba sezibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. Lokhu kusekelwe ngumongameli wakwele South Africa uCyril Ramaphosa, umongameli John Magufuli wakwele Tanzania, umongameli wakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta nomongameli Hage Geingob wakwele Namibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izijeziso lezi kumele zesulwe.
To call upon Britain and America to unconditionally
sifuna iBritani leMelika besule izijeziso lezi.
Every party member utilize available media platforms to call upon the unconditional removal.
Unkosikazi Judith Ncube umphathintambo wedolobho lakoBulawayo ugcizelele esithi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu.
Into yama-sanctions into enzima kakhulu.
Unkosikazi Ncube uthi izijeziso zenotho zihlupha lamazwe akwezwekazi le-Southern African Development Community.
Yikho libona i-SADC countries zisondele ukuthi zime leZimbabwe, ngoba ungakhangela iZimbabwe ayikho yodwa ekuthengeni. Impahla ezisuka eSouth Africa mhlawumbe ziseZambia ziyabe zidlula phakathi kweZimbabwe, kumbe zisuka kuboBotswana ziyabe zisuka khonapha nxa ziseZambia and so on and so on. Kodwa nxa iphakathi kwama-sanctions lawo nalawo amazwe aku-SADC countries literally aba affected.
Uthi kumele abantu bekhulumisane ngezijeziso lezi.
Sizaqhubeka sikhangela lokho sifisa sisunduza ukuthi ama-sanctions awasuswe ngoba aselimaze asenze abantu balimala kakhulu psychologically, mentally, physically. Sikhangeleleke ukuthi njengama-human beings abantu kukhulunyiswane. Siyabonga ukuthi umongameli iprocess leyo kudala iqalisile.
Lokhu kusekelwa ngabanye njalo abalandeli bebandla leZANU-PF abagoqela umnumzana Believe Gawule.
Kuthiwa ngama-targeted sanctions. Ngitsho la abathagethwe ngama-sanctions vele ngitsho abantu abanodumo ngabantu nje kuphela jikelezi, abantu magaza yibo abahluphekayo, abantu magaza yibo abahluphekayo, abantu bangaphandle laba yibo abahluphekayo. Ukuhlupheka kwakhona kwenziwa ngabomu ukuthi bayakwazi ukuthi ama-sanctions la ngawuhluphekisa abantu ukuze baye bavukele uhulumende, bagenqule uhulumende wabo ngomvukela.
Umnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT, uthi kazincedi lutho izijeziso zenotho lezi.
Kodwa sesikubonde ukuthi ama-sanctions njengoba ekhona nje iminyaka sesiyafika ko-20 khonapho. Uswazi lwakhona hhayi aluncede, alusatshayi la abantu sesicabanga ukuthi bazotshaya bona, solutshaya abantu lapha ku-ground. Ngisho kanjani lokho? Ngitho ukuthi laba abaphethiye sasifuna uswazi olutshaye bona bangagula, bayaphuma bona be-South Africa baye Melika baye kuphi kuphi abafuna khona. Abantu abo bafunda phesheya, into zabo ziyahamba. Abantwana bethu yibo nathi esingakwazi ukuphuma phandle sithole usizo ngaphandle, ngoba asinamali, asinama-US dollar, akukho kukhona. So sithi-ke ngenxa yalokho ama-sanctions lawa awakhutshwe. Waye kumele akhutshwe ngoba awasela msebenzi lo esasicabanga ukuthi azoba nawo sokwedlule, sokuhlupheka abantu.
Uphugeni ugcizelele esithi
masitsho kanjalo asitsho ukuthi izani ilungile noma akumelanga yenze la ama reforms okuthiwa wayenze ayiwayenze kodwa into esitsho ukuthi ama reforms lawa angahlanganiswa nama sanctions ngoba clearly ngabe kuthiwa ama sanctions la aluswazi oluzayo ngabe izani seyathini but ngoba kayithinti awakhutshwa ama sanctions ngoba sethaya abantu nje asathayi laba abareba baphethe ezombuso
osakhulayo ohlala edethe uShadrack Diego uthi uma umkhankaso wokwesulwa ungaphumelela unakho ukuthuthukisa ilizwe
lawa ma-sanctions nalabo abawafakileyo bekwanise ukuthi bezisisisisisibili ukuthi abantu bezimbabwe kahle kahle bavele ama-sanctions abasawafuni sokumele izimbabwe la ekwanise ukuthuthuka njengelizwe so mina ngombono wami ngibona ngani ikhampeni le yokukhithwa kwama-sanctions ikhampeni enhle and I think yimove ingasinceda ingaba le mpumela kwanise lathi nje njengezimbabwe kwanise ukuthuthukisa ilizwe nekuthuthukela ukugcizelelwa esebesilakho
kodwa bakhona abathi izijeso zenotho kazihambelani lendlela ilizwe lezimbabwe elibuswa ngayo umnumzana Fidelis Moyo owalwa impi yenkululeko uthi bayazehlulekela ababusa ilizwe leli
siyabazi ukuthi bela amaphutha amaningi abantu laba noma bangathini vele kulaluto abangabakalilungisa abantu abavele baba-corrupt from the word go befoma from thinesikwazi i-history yabo from the word go bebhazuka sele abazange babebe abantu abastraight so sikhulume iqiniso uyazothi i-sanction day lezi phukuphuku lezi ezinye zesikadade ezingakwazi ilutho ezilokuzilandelana labantu laba abantu abadlangileyo izifuriwi lezi
olwela amalungelo kazulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uyakusekela lokhu
okulohlupho ngento ngama-sanctions eqinisweni yikudlalisa ithuba le mali elizwe ngabe bebe-serious akudingi rala akudingi ukuthi thona ukuthi ayivisa abantu kudingi ukuthi behlale etafuleni lezi zwe zonezi ezibasanctionileyo lezi ukuthi kuyini abakuthoyo uma kulandeleka kulandeleke uma kusuka nama-concessions kwenziwa ama-concessions lokhu ukuthi tuzakhiphisa ama-sanctions ngokuthatha ujayivisa abantu udlalisa isikhathi nemali elizwe
umongameli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uhulumende udlala ngabantu
i-expansion sidala le ebenziwe yizanu p f izolo e-rainbow hotel kithi ngamadlwane kumbe ngamadobhe ngoba okokuqala ilizwe leli alilama-sanctions lilama-target expansions kuma-officials kahulumende agocela yena u-Emerson Mnangagwa nabantu babo okumele singabe izanu p f iyakwenza ukulungise indaba yokulungisa i-corruption lokutshontsha kwabo abakwenzayo elizweni lokuviolata kwama-human rights okuzayenza ukuthi umhlaba ube le-competence kibo kodwa le indaba yama-sanctions asoma-sanctions elizwe ama-target expansions angalani lelizwe
uhulumende wakwele Melika namanye amazwe afakela inkokheli yebandla leli izijeziso isithi bephula amalungelo kazulu njalo benza ukhetho olungakhululekanga ngimele iStudio 7 yibo Bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.